ipolitics yeZimbabwe ngalesi sikhathi ayisela ayisakhangelanga in any way ubuhle beZimbabwe njengelizwe, isibheke more inhlalakahle yemuli yakudala ukuthi ayisesemle ngesilungu le party yeZANU-PF, ikakhulu ukuthi yiphi ebambe ipower more phakathi kwele okuthiwa i-G40, iqembu le-G40 nale okuthiwa i-Lacoste ekamnangagwa. So sokungabo nje kuphela. So i-team yakhona ayenzelwanga, ma ungayikhangela ingani i-team yebhora, ayenzelwanga ukuthi ikore ukuthi abantu abasupporters nabamembers e-team akholise. Isinge yokudefenda ukuthi kungabi khona ozakora, ngoba kungakora omunye lapha akulashuwa ukuthi ngibani ozacelebrate. So not even kancane, mangakubuza manje ukuthi uChombo i-finance uyazela kuphi, uyabona into engisho, ngubuze ukuthi u-SK Moyo, Simon Carmel, indaba lezi ezemedia uzazela kuphi? Abazi lutho bonke laba bantu, ngabantu nje abafakiweyo ukuthi badefende i-G40, badefende uMgabe ukuthi at least ma esifa imuli yakhe ingahlali ingena enkingeni. So ilizwe mpela lisenkingeni, ikalakatha enkinga, and bayakwazi futhi enhliziyweni zabo ukuthi lokhu abakwenzela ngilizwe bazenzele bona.
Masibanda, siphenduke kuwe. Masibanda, wena ubona njani udaba lolu, ikakhulu i-cabinet le ukuthi i-cabinet engaphathisi isizwena?
Ngiyabonga. Mina engubonayo okwenzakalayo elizweni in the first place yikungahloniphi abantu. Abantu nxa bekukhethile omele ukwenze, kumele kube mqoka, kube ngowuyizinto okuzaphathisa abantu, udilive sengathi ngesilungu, unika abantu imfanelo zabo. Ilizwe lelizwe lisebenzisa isisekelo sombuso andubane esiyiso iBhayibheli. Elelizwe, you know, the constitution of Zimbabwe, yekumele lilingwe. So nxa uzakhipha lowo muntu ufake lwani umuntu, ubona vele ukuthi ngizakhangela onjengoshamu ukuthi ushamu wake wakhishwa waphinde wabiselwa. So usetshintsheni, asekwazi kathesi kuyini wayevele ekushitshelwana ntabo. So mina khathi kuhamba ukhangele, ngathi ngikhangele nje besenza ngamafananisa lokuthi umthengelo nxa uthangela ngawo endlini, uyathangela ngawo, uthangele ngawo uze kuphele, uyaphela amazinyo, uphele uthi twayi. Awusoze ukhontinue uthangela ngawo nxa ungumama ofanileyo, kuyabe kumele udinge omunye umthangelo omutsha ozathangela, ucace endlini kukhanye ukuthi umama lapho uthanyelise. Abakwenzayo lobu mhlawumbe singakuthi ibuchapha, abalabuzwelo, ngabantu abafuna ukubusa nje abantu abadubekayo. Khathesa kulanto ehamba elizweni, amabhenki, abantu balokhu belala emabhenki bezama udinga imali abayitholi.
Yebo, Mnumzana Ndlovu, wena kukhona yini ongakungezelela kulokho osekwethulwe ngumasibane?
Umasibane ngivumelana naye kakhulu ekuthini khona kulokudelela mpela lokungahlonipha abantu, lokungananzelela ukuthi bashimba le enye esabekayo. Angikholi ukuthi uMgabe eqala ukubusa yikho ayefisa ukuthi umbuso wakho ma uphela upheli uyikho khona.
Masibanda, manje nxa sikhangele umnyaka ozayo, asithi thina iZANU-PF inqobe, kukhona yini obona kungaba lomehluko kucabinet le khona?
Mina ukuthi bangamathimu amabili kumbe kwasha amaqatha kwasala umsobho, lezona zimbila zantabanye, bonke bayafanana abantu nabantu, bonke bathimba lefananayo. Indalo yobudlwangu ndlwangu ukusela abantu abaqamba amanga izikhathi zonke, bayayethusela abantu, bathwalisa abantu nzima. U-2018 angeke vele abakaze bayiwine leyo election, bake bawina yiphi election bantu benkosi? Abakaze bawine election from 2000, bebezele bengabantu aba-20 elections.